Ele botswana lizaqhuba ukhetho evikezayo ngesikhathi siziba sibi isimo somnotho esidalwa ungathengwa kwamatshe aligugu amadayimani emhlabeni wonke ejikelele. Abadabuka eZimbabwe abahlala elizweni leli bathi balakho ukuthwala nzima ekutholeni umsebenzi. Lo nyaka ele botswana lithengisa amadayimani okusuthisayo amatshe la eyiwo abambe umnotho wakuleli lizwe osokudalwe ukuthi amanye amankampani abike ukuthi kungakhala isigumula emsebenzini. Umnumzana Fortune phakathi wakwele Zimbabwe lebhizimusi yokulungisa ukufana lamafriji uthi sebeqala ukubona uncipha kwamathuba
I think la kona zinakhaya ukuthi kona kule there's a high unemployment rate ekhona elizweni okwenza ukuthi abantu mhlawumbe begcina sebezenzela nje like on my side the market is very flooded now ukuthi umuntu engakwazi nje ukulungisa into encane they now go on their own.
Uphakathi uthi lokhetho oluzayo luzafaka ukuthandabuza kwabanye ikakhulu abakubhizimusi.
So far angikwazi ukuthi kungazala ngoma kuma-elections but abantu you know when it comes to izinto ezinjalo baba lokwesaba ukuthi mhlawumbe baspende more bengakabikwazi ukuthi bona kahle kahle what is going to be the outcome yama-elections.
Banengi abangasela msebenzi okwamanje kwele Botswana abagoqela bokuza abayidinga nsuku zonke. Unkosazana Simangaliso Dube ohlala eHowbron uthi isimo kwele Botswana ngezemsebenzi siyaguquka kusiba lukhuni.
Ukuthi sifakukudla etafuleni khonokho ukuthi sibesebenza sidingisebenzi senza amaphisijobo sisebenza ezindlini but lawo amaphisijobo asatholakali lasezindlini zangkhona imali yangkhona incane. So igcina ingasasenelisi ukuthi senelisi ukuthi sithumele ekhaya siphinde sibhadale nerenti ngapha ngoba into zangkhona lazo sezidula.
Uthi noma isimo sesiguquka kule Botswana kulokho kulobubelo uma uqathaniswa lekhaya. Unkosazana Sindiso Sibanda laye uthi isimo somnotho lezi nsuku sizatshiya abanye abeZimbabwe bebhekane lobunzima ngoba uzaba lenguquko ngendlela abantu abasebenzisa ngayo imali.
Abantu abavela elizweni leZimbabwe singabakhuthaza ukuthi kumele balungiselele ngoba kukhanya after elections kuza kuba nzima. Sikhangele ukuthi kuzaba worse kusiya phambili ngoba masikhangele vele kuzaqala ngokuthi utshaye bona laba abavele bezenzela wona ama-peace job lawo. Ngingumuntu nginje ngicabanga ukuthi ukuthi ngichathe umuntu azongiwashela, ngidinga umuntu azongigezisela, ngidinga umuntu azongi-ayinela. Kungalula ukuthi ngiseve yona le imadlana engiyithweleyo ngizenzele lowo msebenzi.
Ele Botswana lona likhangelele ukuthi kube lobubelo ngomnyaka ozayo ukuthi mhlawumbe isimo sokuthengwa kwama-diamonds singakhuphuka. Kodwa kwakhathesi uhulumende sexwayise izizalwane ukuthi zibophe zigcine ngoba ungela mali kusikhwama selizwe. Okunhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe kwele Botswana uMnumzana Sifa Sithuma uthi ngaphambi kokukhangela umnotho uma kuvele kulokhethwa elizweni abakuza bazibuza imibuzo eminingi.
I-anxiety bakhona ngoba uyabungakwazi ukuthi ngoba nozangena kuyawina liphi iqembu kuluze lini. Njalo ungakhangela ukuthi iqembu elilazi uyabulazi wena njengomuntu okuze ilona lelo olutholele ukuze. Ukuthi laba abangenayo nxa bethe bangena kutshoni ngathi you know kumbe kuyini abakuhlelileyo ngathi singabantu bokuze uyabungakwazi. So yes, we are very anxious.
Ele Botswana lizaqhuba ukhetho lokudinga uhulumende omutsha ngolwesithathu ngeviki elizayo kulokufuthelana phakathi kwebandla elibusayo leBotswana Democratic Party iBDP kanye labaphikisayo wona ayethisa ebandla leBDP umlando osebenzana lebandla leZANU-PF ekuphekaphekeni impumela yokhetho. Lokhu sekufaka abeZimbabwe emehlweni kaZulu eBotswana ngesikhathi kuthiwa abanye baphiwe isithupha ukuthi bavotele ibandla leBDP kukhetho oluzayo. Ibandla leZANU-PF liyakuphika lokhu. Ngumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngiSiyabona kwele Botswana.